Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Robert Mugabe uthi ibandla lakhe kalisoze livikele iziphathamandla zikahulumende ezitshontshayo kumbe ukwenza okungethembeki. ELeBotswana lithi selizaqala ukuquma inani lezisebenzi ezivela ngaphandle kwelizwe ukuze izizalane zalo zithole imisebenzi. Inhlanganiso ezimela izakhamizi lezisekela imisebenzi yentuthuko zikhathala ngokuphuza sokusenza uhulumende ukuvumeza izabelo leziqinti ukuba zizibuse ngaphansi kwehlelo lwe-devolution. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwemihlangano yokudinga imbono kaZulu ngemithetho yokhetho. Lithini ngalokhu? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8:30 ntambama kumakakase athi 909 AM, 4930-6065 lo 15460 kHz ku-short wave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp la ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.